Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 ngwabakazi 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obuleyo ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane adluleyo njalo kulaba isithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho welizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinika isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe kuqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Zempila kahle luthi akula ngitho lo yedwa obulewe umkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula njalo kulaba isithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labaligcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412. Kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196 kubika ugatsha lwezempilakahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Le nhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela isisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yezisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi sizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omnye lapho asebenza khona sokufanele bazinike ithola bona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumba faka umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinika isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi azisoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa silokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele ngase siya eqinisweni nga kusempini kumbe kukustruggle izinto enjalo ziyenzakala kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kulwa khona kuzaba le nto ezidala ezizenzakala kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekelwa kwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungayise kuvaye kuphi ngoba kathesi abantu bayasebenza imuli ziyalamba abantu bayehlule ukuya kwelatshwa ngoba bakwazi ukuthenga imithi vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi kumbe yikufa kumbe yikubotshwa kumbe kuyini bazahlangana lapho ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu abesenelisa ukuthi baqhubebe kulesi simo sebefuqwe baze bafike emdulini ukuthi umduli wakhona usafuqe ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo
manje abangasebenziyo ke
well okwakhathesi njengoba sisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo ngaba yisikhathi selantshi ngaba yisikhathi besanda ukutshayisa esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi yiyo esikhanye ngathi sikhangelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela ukuthi labantu abanye bezenzani abantu balenhlanga zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenza ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithagethi kwalesi sikhathi
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions eNtshonalanga yelizwe iWestern Region ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi uMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beitbridge kunye nomgwaqo we-Harare Beitbridge kesizwe amazwi kamangwana
our government has begun addressing the Gugurawundi issues Poland has enabled political affairs to interact with each other in the government we've empowered communities to develop under devolution policy we've established innovation hubs at universities Beitbridge quota post has been expanded and modernized Harare Beitbridge highway is being dualized we've overseen the construction of the new parliamentary building the one special as Makutu Road is under construction we have constructed critical gems such as Baishangan and Maruanyas will open the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele so ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe was a dictator but Mugabe administratively why efficient. Sasinga sake sibone thina lokhu Mugabe waba kupha ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazange yenzakala ase Zimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathi sokuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded yayisihamba ngancane kancane kathi sike sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathi sike lapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathina kwabo kulomunye, bafana nje. Now Mugabe konomi embona ngani wayesiba lale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but Mugabe, for example, wayedlala ipolitics zakhe as a command, ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusezakala kubonakala. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo abantu ababona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona. Njengoba ngitshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency kwaMugabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. KwaMugabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
bananza ribonani basakazwe be studio 7 njani basakazwe be studio 7 hayi thina yeah sizijabulile lokwenza ngomsebenzi wenu lokwenzayo ngoba lifihle ibutho lokhuluma noma yini into eyenzakalayo lapha neZimbabwe ukuthi kulesitsotsi sikhona kahle kahle okumele ukuthi ngabe vele wona into engasafunekiyo izano ukuthi ngabe yona izano iyaphuma thothatha because bangamasela ngamabulali amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula hayi hayi because siyadubeka abantu bakamlimi siyadubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima sisebenza sitsatsha ipassport yakhona ungayenzi iphuma after 3 years sithwele nzima so lingasizwela bantu bakithi sibambanini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphizano asesikhathele ngoba umnangako hayi saqala sithi kambe hayi hayi sisibekezele kwakwana abantu sebefike konele kungena lokuzela umnangako wesihlalwe hayi hayi sesiphelile sesiphelile bantu bakamlimi ye sesiphelile shu ekorona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganisa kuthokekele ukuthi nani liqanzi nani liyaqanza asozelekile eh asozelekile ukuqanzi nani uthatha umuntu le corona lele corona longela corona uhlanganisa eh ibizo lami mu promise more ngilapha eBotswana kale France Town ngiyabonga
studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ikhulume ngokufa kulabo abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba kathesi lapho sihleli khona thina lapho engikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngithestiwe yikho ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olento olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngitsho lokukodwa akulungisileyo ngitsho lezi bhedlela zalutho lendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolo mlando yikho-ke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile nguye olomlando kalungisise abantu belatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe ngiyabonga Musana
umsakazi kastudio 7 sethanda kusethaba kakhulu ukuzwa inews eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuya ekuseni namhlaka 26 August bengilalela inews lapho ujoseph chuma wezanupf ekhuluma ngokuthi esabelweni sakobulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezijiyajiyeneyo umkhulu welizwe ngakho-ke baya-afektha loba ngubani kuleadership abantu abavela esishoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo ngifisa ukuthi abantu laba kubananzelele khonaphana ekukhokheleni wenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba babeya bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le misebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutrayina emakholeji ngaphingaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha nalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sehlulwe kathi indawo singazuleli sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo ngikhuluma kanje nje ngikhuluma lami omunye wabantu wabalandeli bebandla lelezabo kodwa ke ntokoza kunalokho ukuthi izomkhokhelo yethu sithi siyafaka loba ngubani because ibulawa yi-metropolitan hamba yarara hamina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-post onalawo very few hamba yarara loba yinkonzo loba yikuyini usoze uthole ukhontakta ngezindebeni kanti thina ngapha indaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lokukhokhela sinika abantu bemzimba sikhokhele kusasa sizakuba khona yini ngicela ukuba lokhu ekukhulunywa lasemphakathini kuzwakale abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphongukubhidli kanje isiko lethu siphongukubhidli kanje ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu ngasho ukuthi basikhokhele siyabonga mfisi ukuthi lami ilami ba ibizo livezwe egcekeni ngoba lokho kungahlonipha.
Anibona njani bonani abantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo?
Hayi lapha nekhaya vele akusadingi ukuthi kujona ukuthi akhona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje izanu PF, akukhutshwe nje corona izanu PF, akula omunye umkhuhlane odlula izanu PF. Kanti bona ogogo labokhulu laba why bengathathi imihlala phansi? Bekhe bedlele imali abakade bayiluda, abantwana abancane bengena ezikhundleni, abalomcabango ongcono kulo wabo. Bona phela abasacabani, abasayazi lutho, bevele bengayazi lutho. Kanti ezikhundleni lezo abazingenayo bangena kusiphi isikolo, bapasa kuphi leyo msebenzi? Kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngeyixokolo before kufakwa kuphela bengafundanga. Umuntu abe yi-1 engena izikhundla ezintathu, kube yi-commander yamasosha, u-vice president, minister of health, uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho before kufakwa kuphela so kunikezwana leyo mali. And lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi noma wayitshontsha yonke indawo. Alihlazo leli enzeka lekhaya lapha, abantu kumele bebambane kuphela, abantu bakhutshwe lezanu PF, abantu bengarotshwa ngumumbu obolileyo, abantu bengathi behlupheka isikhathi esidinga ngabe bekuvotela umumbu obolileyo, berotshwa ngokugawulela abaqamba amanga. Manje abantu bavulawa ngesikhathi sempi balokhu bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni? Uvele umangala umuntu wesindebele ma emele umnankakho ukuthi ungubaba kabani, ungumama kabani, oyothi zanu PF zanu PF unaqeda abantu.
Ngingelele lonke esendaweni ezijiyeneyo sihlobo labangane lonke, nengikhuluma lapha ngusamaster, abanye bathi ngusamzowa, abanye bathi ngusamadlalisa, yeyi abanye bathi ngusamthandeni, abanye bathi ngusadala ubunandi, abanye bathi ngufana kachabalala. Ngizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela, mbingelela khona lenyathi uvillage 4 komoyo, mbingelela u-Elise othethe ngumelani Ncube, ngithi inkosi mayibe la engathumuzi wakhe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke, njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangelo esivela ngapha kwele Melika, umhlangano omqoka webandla lama-Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni se-White House ebiceciswe ngamalangabi abhale iwizo lika-Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akulamehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona umsikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubona lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi counter ukuthi kuphikise lokuyana okwenzakeleyo ngoba kubonakala kwabonakala ukuthi leyana eyamademocrats i convention ya yayingathi lo mdlala kakhulu. So izikhulumi zama Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani uzakwenzani njengalokho. Okukhona engubonayo ukukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza
kahle kahle ongamuthi ukukhuluma sibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyamerica
kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi u-first lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo lalaba abagulayo lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Lolwethu lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.